Ngiyayizwa indaba esekudwini ukuthi iZimbabwe Gender Commission iyacela ukuthi uhulumende aregulate inkonzo. Yebo, umbono wabo uyazwakala, kodwa isizathu abathi kwenze ngaso asisahlubulisi. Kimi isizathu esingekho emthethweni.
Singathi usitsho njalo Sithole.
Isizathu esizocindezela okwayenziwa umthetho wesisekelo iconstitution. Iconstitution yethu ithi yona wonke umuntu eZimbabwe ulelungelo lokuthi apractice inkolo yakhe ngendlela afuna ngayo. Kodwa indlela yona leyo sikukhangela ukuthi kumele kube yindlela esemthethweni. Singathi thina ngendlela abakufaka ngayo ukuthi kulenkonzo ezicindezela kumbe ezinyathezela kumbe ezenza amacala ekuhlukumezeni abantwana abancane, then zonke iy'nkonzo kazinjani kaziregulate siyabe sesuke sakubamba ngendlela engasiyo. Esikhathini esiningi ngizanika umzekeliso lapha ukuthi esikhathini esiningi abantu abadlwengula abantu abangomama ngobaba, then singathi wonke abantu abangobaba bahle bavalelwe entolongweni lokungenzanga siyabe singenzanga lutho njalo. Siyabe sesenze iphutha elikhulu.
Manje udaba olunje lungaba njani okusemthethweni?
Okwenzakalayo ukuthi nxa kunabantu abayenza into engekho emthethweni, labo bantu kumele baboshwe. Simple. Zikhona izigangi, bayenza izinto ezingafunekiyo, njalo umuntu oyenza into engafunekiyo emthethweni kumele avalelwe, kumele aboshwe. It starts and ends there. Singavele sithi okuzayenzakalayo ukuthi sicele ukuthi inkonzo ziregulate. Into esesizayibona-ke kade ukuthi sizabona isandla esingani what are my terms, heavy-handedness kuhulumeni, and njalo sesibona ukuthi inkonzo zizasetshenziswa ukuthi kathesi engajoyiwe ilayini ngendlela uhulumeni afuna ngayo, inkonzo engasoze ibe regulated kumbe ibanje ngenye indlela. Ngakho-ke siyabe sesiba vulnerable as a country ukuthi yonke into esiyenzayo in terms of our religion, because i-religion yethu siyi-practice ngendlela ezijemele. Then singathi kayibe regulated, meaning to say ukuthi kuzaba ne-legal framework uhulumente azakuthi right inkonzo zonke kazibenje. Njalo akutsho phela ukuthi kungathiwa kwenzeka njalo yona leyo into ekade sikhala ngayo kathe sizayekela ukwenzakala.
Manje okungenziwa lapha kuyini ukubona ukuthi laba bantwana abadlwengulwayo, abanye bebadlwengula becathiwe ngemva kwenhlanganiso zabo zenkolo, kwenziweni?
Into kuphela esingayikhuluma yokuthi we are expecting ukuthi uhulumende angezelele i-penalty provision ukuthi umuntu odlwengula umuntu ongumntwana kumbe abayendisa abantwana kube ne-penalty provision ende esingathi sina ngesikhiwa i-deterrence angithi. But you can put so much deterrence on it, it doesn't follow ukuthi akusezi kwenzakale. But what it might happen is that lo lalolo umcabango ojulileyo ohlangeneyo uzaba ngumuntu ovele oyesabayo ukuwenza khonokho. So I don't think ukuthi into ekhulunywa yi-gender commission ukuthi kube ne-regulation ezinkonzweni is going to assist. Mina ngendlela engikubona ngayo ukuthi siyabe sesinyathezele ilungelo lenkonzo or lenkolo eliku-constitution ukuthi lapho selifuze libe regulated. Kufuze sehlukanise lapho into ezimbili, umuntu oyenza icala kumbe inkolo kumbe abantu abahlangene abenza amacala ngababe ngabantu akumele behlukaniswe labantu abaphesuwa a certain religious position.